bekulama roadblocks amapolisa evalile abantu abafuna ukungena kobulawayo lapha abantu bebebuzwa khona ukuthi bayangaphi kutheni nxa impendulo ingabasothisi amapolisa behla kuphendula athi buyela emuva uvunyelwa ukuqhubeka ungena edolobheni lakobulawayo bekuyinto engiyibone inhle naleyo kwanqabeleni ke lo mkhuhlane okwesibili engunanzeleleyo ukuthi indawo eziningi ezithengisa ukudla ikakhulu impuphu lapho ke bekusiba labantu abaningi kakhulu abalayinileyo besondelenene okutsho ukuthi nxa ekhona obengabe lo mkhuhlane kulabo bantu bonke nje abaseduzane labe beyithatha ngunanzeleleke ezitolo bezithengisa impuphu phakathi kobulawayo ngaphuma ngahamba njalo ngafika ke lemakhandeni endithole ngokufanayo lesitolo sikamodi ebesithengisa impuphu ngathola abantu beminyezelene lakhona befuqa izivalo befuna ukuthenga impuphu ngasenanzelela ke ubungozi bokuthi ke nxa ekhona phakathi kwabo olaso ke leso sifo se-COVID-19 uyahleke atheleleke abanye yikho ke uhulumende kumele afake njalo imizamo ethile eyokuthi ke abantu bananzelele abantu bangaminyani abantu bangabi ndawonye ikakhulu ke bedinga ukudla ngoba abantu engikhulume labo bayatsho ukuthi ke akusizi ukuhlala ngekhaya kodwa ke ukhangelwe ngabantwana belambile kungela kudla yikho kubenza ke ukuthi ke bariske impilo zabo ke bahambe betshona ke emalayinini ezimpuphu
ungachasisa ukuthi kuyini kahle kahle amapholisa akwenzayo lapho enquma ukuthi umuntu abuyiselwe emuva kumbe hhayi
amapholisa ayamisa izimota abesebuza ke abatshayeli balezo zimota ukuthi bayangaphi bangachasisa ukuthi bayangaphi ke kuba kibo amapholisa ukuthi bayabaphendukisa yini kumbe bayabavumela badlulele phambili.